Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 23 kuNhlangula 2017 nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uba uMasire simkhumbula njengeqhawe leAfrika. Ikakhulu thina beZimbabwe sithanda ukufunda kakhulu kuye imisebenzi yakhe. Sikhumbula isikhathi seGokura Hundi kuliwa ekhaya. Wakhuluma kakhulu umuntu omdala bakithi ukuthi sixolelane siyakhe ilizwe lethu kodwa kwehlula.
Onke waba ngumongameli weLebotswana useke Tumile Masire kaSekho.
Because generally when heroes ekanyeza ZANU-PF bafaka anyone abafuna ukuthi ababona ngani ngumuntu wabo khona ngani, but generally kumele kube ngumuntu owalwa impi yenkululeko waqeda khonapho wenza something after independence. Ye uChingisu behlabela kodwa mbona ukuthi uChingisu ukuphala isikhali wakulwa ngesikhathi sempi.
Umculi obedumile uComrade Chings obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshwe lamhlanje eHarare. Abanye besithi ubemele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kodwa abanye besithi hatshi. Kusungulwa umhlangano wamalanga amabili eJohannesburg kweleSouth Africa ohlose ukukhanga osomabhizimusi ukuthi bayesungula inhlelo zabo eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Onke waba ngumongameli weLebotswana useke Tumile Masire kaSekho. UMasire ubhubhe izolo ebusuku kwesinye isibhedlela esigodlweni iGaborone eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisificaminwembili lambili 92. Intathelezindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
USekwet Kitumile John Masire wazalwa mhla ka 23 Ntulikazi 1925 emzini wekanye ngaphandle kwesigodlo eBotswana iGaborone. Wakhethwa ukuba ngumongameli weBotswana kusukela ngomnyaka ka 1980 kusiyafika ngo 1998 esiba ngumongameli wesibili lelo lizwe lithole uzibuse embusweni wabuhoquluzi benotho weBilitani. Ngaphambilini wayengomunye walabo ababumba ibandla elibusayo eleBotswana Democratic Party ngo 1961. Kwathi eleBotswana lithola uzibuse ngomnyaka ka 1966 uMasire wakhethwa njengomsekeli kamongameli wokuqala useSiritsekhama. Kungaleyo ndlela ke uMasire kwahle kwabalula ukuthatha isikhundla esasithiwe nguKhama ngo-1980 uyise kamongameli Ian Khama Siritsekhama osebusa okwamanje. Waba ngumphathi mtambo njalo wokugcina isikhwama semali kwaze kwafika ukubhubha kukaKhama ngomnyaka ka-1980. Abanye abeZimbabwe bazamkhumbula uMasire ngobudlelwane bakhe lwayelumsekeli kamongameli uMnumzana Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo, leviyo lebutho lebandla lakhe leZaphu eleZipra elalizenkamba kweleBotswana. Kwathi lalapho eleZimbabwe selithole uzibuse, uNkomo wayevame ukubalekela eBotswana lapho esehluphana lomongameli Robert Mugabe ikakhulu ngesikhathi sombhuqazwe weGokura Hundi ngo-1983.
Uba uMasire simkhumbula njengeqhawe leAfrika. Ikakhulu thina beZimbabwe sithanda ukufunda kakhulu kuye imisebenzi yakhe. Sikhumbula ngesikhathi seGokura Hundi kuliwa ekhaya. Wakhuluma kakhulu umuntu omdala bakithi ukuthi sixolelane siyakhe ilizwe lethu kodwa kwehlula. Sikhumbula njalo ngesikhathi semukela ubaba uNkomo, uNkomo esebaleke balekele iGokura Hundi, wamemukela wamthatha wahlala na estate house. Kunenge singakufunda kuye, siyakwazi ukuthi ubaba uMasire wathi isikhundla itheme yakhe ingapheli. Esenzela ukuthi abantu amanyane kodwa
ngemva kokulobelana isivumelwano sokukhumisana umlotha phakathi kweZaphu kanye leZanu eseUnity Accord ngomnyaka 1987, uMasire waqala ukuqinisa ubudlelwano lohulumende kamongameli Robert Mugabe. Mugabe wakwavakatshela imuli kaMasire ngomnyaka ka-2013 ezobaduduza ngemva kokulahlekelwa unkosikazi Gladys Masire. WeZimbabwe ohlala eHabron umnumzana Andreas Ndlovu uthi ngenxa yobudlelwano obukade sekukhona umongameli Mugabe kangeke akhuthe umngcwabo kaMasire.
Kade bezwana kakhulu njengoba sabona ngesikhathi uMasire ebhujelwe ngunkosikazi wakhe. So sikhangele ukuthi umongameli Mugabe abe khona emngcwabeni kaMasire obe ngumuntu ohlonishwa kakhulu kuzwekazi le-Afrika.
Umongameli Ian Khama Soritse-Khama usebike ukuthi leBotswana lizaqala amalanga amathathu esililo kusukela ngolwesithathu ziku-23 Nhlangula kusiyafika ngensonto. UMasire obhubhe ngolwesine mhlaka 22 Nhlangula eleminyaka engamachumi athobaminwembili lambili kukhangelelwe ukubekwa ngevikezayo ngolwesine emzini wakhe ekanye lapho okulele khona unkosikazi wakhe. Sithi umoya wakhe kawulale ngoxolo. NginguMartin Ngwenya wendaba seStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Inkampani kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless isimanyanelo kahulumende ebona ngokulondolozwa kwemigwaqo iZimbabwe National Road Administration iZinara emsebenzini oza kwenza uzulu ohamba ngezimota osebenzisa i-EcoCash enelise ukuhlawulela intuba zemigwaqo ama-tollgates ngaleyo ndlela. Kubika uMavis Gama. Si lusizi zihlobo esithandekayo. Siza lethulela lolo daba kusikhatshana esilandelayo. Siqhubeka ngohlelo siye kolunye udaba eliZimbabwe lamhlanje limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa abantu abasebenzela uzulu ele-Public Service Day. Ilanga leli lahlelwa ngomanyano we-United Nations ngomnyaka ka-2003 njalo linazwa mnyaka ngomnyaka mhla ka-23 ngenyanga kaNhlangula. Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi zikahulumende unkosikazi Prisca Mufumira wethule umbiko enanza leli langa etshayela izisebenzi zikahulumende ihlombe. Siqhume osakhulayo unkosazana Vimbai Muswaburi yena othe ngokunanzelela ukungcola kwezambuzi zakoBulawayo wasuka eJohannesburg kweleSouth Africa lapho ahlala khona kumaviki ambalwa edluleyo waya koBulawayo ukuyagezisa izambuzi lezi encedisana labanye abasakhulayo. Uthi kuqakathekile ukusebenzela uzulu.
Njengama-citizens sokufanele sifike endaweni lapho esingalindele ukuthi izinto zethu ezomphakathi like ama-toilets lemigwaqo lokudobha amaphepha silinde i-government ukuthi i-government isenzele. Sokufanele sibe ngabantu abancane kumbe ngabasabakhulayo ababonayo ukuthi kule ndawo efanele ilungiswe. So ngabona mina kuqakathekile ukuthi ngiklini ama-toilets. So ngiliqakathekisa kakhulu ilanga lona leli lokukhuluma ngalo ngoba abantu abafanelanga belithathe njengelanga nje elidlulayo. Kufanele ukhangele kakhulu emphakathini ukuthi yiphi indawo efanele kumbe elindele thina njengabomphakathi ukuthi siphakame sizenzele. Ngamancane ngamafitshane ngithi hayi mntwana osakhulayo, vuka uzenzele, vuka udlulisele ilizwe lakho. Vuka usebenzele lapha emphakathini singalindi i-government.
Elize liye kobulawayo kuya gezisa izambuzi. Babe likhangela njani nje abantu njalo babe kuzisisa yini elikwenzayo?
Kahle kahle abantu babe ngazisisi bathi uclean ama-toilets kuzasiza ngani. Bangibuza lo umbuzo. Nxa sifika lapho siye clean ama-toilets bahleka nokumangala. Ha, umuntu wesimanje manje kade sobuye clean ama-toilets and wona ama-toilets hayengcwele kakhulu. Kahle esizama ukubabonisa ukuthi hayi ukuthi angcolile ukuthi uthi kusokufanele ahlale engcolile. Ukungcola kuthi ukuthi akaklinwa all the time ngensuku zonke. Ngoba nxa into iklinwa ngensuku zonke iklinwa ngendlela eyiyo, kufanele ihlale ihlambekile. Kodwa ayihlambekanga ngoba akaklinwa. So abantu babengikhangela ngendlela yokumangala nendlela yokuthi abona bangeke. Nama message okungena bathi hayi mina bengizohlanza. Hayi mina vele ngeke umnuko ubusuwenzani kodwa singabalekela khona lokho ukuthi ingcolile iyanuka ngubani ke ozafika ayikline xa thina abomphakathi singazenzeli.
Unkosazana Vimbai Mushwaburi ulwela amalungelo abasakhulayo. Sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa sekhuthaze osomabhizimusi bakwele South Africa kanye labeZimbabwe abahlala kwele South Africa ukuthi bayesungula inhlelo zamabhizimusi enhlelweni zokuvuselela amafekithali kobulawayo kanye lakwezokwethekelela iVictoria Falls. Umnangagwa wethu le amazwi la eseJohannesburg lamhlanje enkulumeni yakhe yokuvula umhlangano wamalanga amabili ohlose ukukhanga osomabhizimusi ukuthi bayesungula amabhizimusi eZimbabwe. Kuviga uBenedict Nhlapo.
Esethula inkulumo yakhe kulomhlangano umnumzana Mnangagwa uthi iZimbabwe isilungele ukuthi osomabhizimusi bazosungula inhlelo zabo kwezokulima ezenjiwayo, ezokuthutha, ezokwethulwa kwemimpiko, ezemali, ezamanzi, lezinye inhlelo zentuthuko endaweni zonke zelizwe. Esekhuluma ngentuthuko ezamabhizimusi edolobheni lakobulawayo, uMnangagwa unxuse osomabhizimusi ukuthi basungule inhlelo zabo kwezokwenziwa kwezigqoko, impahla zezikhumba, ezamaluba kanye lezesifuyo.
Opportunities exist on the establishment.
Akhona amathuba okuvuselela amankampani ebevele ekhona loba ukuhlanganisa lamatsha okulinyathelo elizavuselela ezamabhizinisi edolobheni lakobulawayo. Inhlelo ezidingeka kobulawayo zigoqela ukulethwa kwemtshina lobuciko bezamabhizinisi. Konke lokhu kusekelwa likhono lezisebenzi elitholakala kuzisebenzi zakobulawayo.
Ubuye wathi uhulumende ufuna inhlelo zamabhizimusi azathuthukisa ezokwethekelela eVictoria Falls kuntuthuko esihlanganisa iWange, iBinga, iKariba lelwa Zambezi.
As a result of its recognition as the low hanging fruit,
ngenxa yala amathuba asegcekeni enhlelweni zokwethekelela, nxa zingenziwa eVictoria Falls zilakho ukuletha intuthuko engasiza kakhulu emnothweni welizwe jikelele. Lokhu kungaba yiyo insika yezokusungulwa kwezamabhizimisi ezokwethekelela lezemali hathi eVictoria Falls kuphela kodwa kuluhlu lonke lwamazwe eSadak.
Umele South Africa eZimbabwe umnumzana Mphakama Mbete yena ukudaza osomabhizimusi bamazwe omabili ukuthi bancedisane labo hulumende babo kuntuthuko yamazwe la omabili.
The difficult situations that our national economies are facing.
Ubunzima bomnotho obhekane lamazwe ethu kutsho ukuthi intela esitholayo incane okwenza okube nzima uqhuba inhlelo zokusiza uzulu. Sonke ke kufanele sisukume senze sichane lomkhuba okumelela ukuthi uhulumende kube nguye owesenzela konke.
Kodwa isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Siyabalala uthi awusiqiniso ukuthi uhulumende weZimbabwe uzimisele ukuthi kusungulwe amabhizimusi.
Okwakuqala futhi sicala sizibuza ukuthi okwenze abantu basuka eZimbabwe ukungainvesti yini. Takulanti right kuzaba right mhlawumbe izani yaphuma esihlalweni yikho abantu bazabuya khona bezoinvest. Ngoba na le ama-policies abo abasebenzisa abo 1980 namanje lokho bayasebenzisa ebantwini bakithi.
Akwelinicele umkhokheli wenhlanganiso yeZim SA Forum umnumzana Anele Ndlovu okuyiba baqoqela umhlangano uthi asikho esinye isiqiniseko esedlula ukuthi umsekeli kamongameli usukume phansi esiyaqinisekisa somabhizimusi ukuthi beze eZimbabwe.
Into ebaluleke kakhulu ukuthi uma uhulumeni esephakama ngokwakhe ethi sesesilungele ukuthi sesingamukela abantu bazoncedisa ukwakha izwe lakithi. Yimessage ebalulekile leyo kufuna ukuthi sonke sibone ngempela ukuthi no uhulumeni uyimisele ukulungisa isimo somnotho sasiselizwe lakithi laseZimbabwe.
Ezinye iziphalamandla zikahulumeni weZimbabwe ezingenela umhlangano zigoqela umphathintambo ogajalwe zomnotho umnumzana Obert Mpofu, owezemali umnumzana Patrick Chinamasa, nomphathintambo wezamabhizimusi lezokuthengiselana umnumzana Mike Bima. Lo mhlangano ophela kusasa. Nelesulo 7 Johannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live Talk lamhlanje sikhangela inkulumo mpikiswano esiqhamuke phezu kodaba lwenhlonipho ephiwa amaqhawe esizwe kulandela ukubhubha kukamnumzana Comrade Chings. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulamabhomba amabili adubuke elandelana lamhlanje kwele Pakistan abulala abantu abangamatshumi amabili lanhlanu 25 kwalimala abalikhulu. Lokhu kwenzakale emkambo obugcwele abantu edolobheni leParachina elingcelelane lelizwe laseAfghanistan. Ukufuthelana kubikwa lokhe kuqhubekela phambili emhlanganweni wamazwe aseEurope phezu kodaba lokuphuma kweleBhilithane kulumanyano. Inhloko kahulumende yakweleBhilithane unkosikazi Theresa May uthembise ukungehlukanisi imoli kodwa amanye amazwe akasudiseki ngezithembiso zakhe. Wayengumhlabeleli njalo owalwa impi yenkululeko umnumzana Dick Chingaira oyaziwa ngelokuthi Comrade Chinks ubekwe emathuneni eGlen Forest namuhla ngemva kokuncitshwa isicoco seqhawe lesizwe obekucelwe yimuli yakhe kanye labalwa impi yenkululeko. Okhulume emele umongameli Mgabe lohulumende ngunkosikazi Miriam Chikukwa ongumphathintambo obona ngokwenzakala eHarare. UChikukwa uncome imisebenzi kamuyi esithi wasebenza gadalala ukuze ilizwe likhululeke. Obemele abalwa impi yenkululeko umnumzana Victor Matemadanda uthe kungenani lokuthi uChinks unxitshwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, imisebenzi yakhe iyazikhulumela yodwa ukuthi ube liqhawe elinjani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele incwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele, yena othi ukukhethwa kwamaqhawe sokumele kube le ndlela ebalulekileyo.
Mina angazi ukuthi abantu nxa kade becabanga ukuthi uComrade Chinks uzaba lihero bebesebenzisa criteria bani, because generally well i-heroes egangi yezanu p f bafaka anyone abafuna ukubeka ababona ngani ngumuntu wabo khona ngani, but generally kumele kube ngumuntu owalwa impi yenkululeko waqeda khonapho wenza something after independence. Ye uChinks ubehlabela kodwa mbona ukuthi uChinks ubokhala isikhali wakulwa ngesikhathi sempi, so khonokho yikho ekini embona ngani kuyamdisqualify ngoba uzanauthi akhona amanye drama musicians afileyo asafayo abalwa iintisikari abantu abanjabo umakosipali umuntu wayeliwovet waphinda wahlabela azange wabekuba yi-national hero. Ukuthi ukhangela futhi ukuthi igini bona laba abantu ababehlabela njengoChinks ukhona ubaba LMG Choir afaka azange wayenza i-hero.
Kodwa nxa sikhangele bakhona njalo ababekwa khona ngale i-national heroes eka bona bengayanga empini abafana labo Sabina Mgabe labo Bhoda Gezi labanye, uthini wena ngalo?
Ye, yiko okutshengisela khona ukuthi eka ngamangcwaba ezani ukusho probably kabe sithi hayi amadoda la ayenza i-contribution ngemva kwe-independence ubakhala kakhulu ubhodagezi wasebenza kakhulu within i-ZANU PF circles esenza khona kwaye kwenze vuselela iparty maybe usaphina mgabe the fact that wayezalana labo mgabe but bakhona abanye bathi hayi ngama-60s le usadina wake wayenze enye imach erezista ama-ID so khona kuyana nje kutshengisela ukuthi i-criteria yakhona yazwanga yibo bantu bezanu nxabe kufuna bakwenza i-hero nxabe
asithi iZANU PF kayikho esihlalweni embusweni kukhethwe njani khawele sizwe
ngina amaZimbabweans azamele ehlale ezibuze ukuthi bona kuqakathekile yini ukuthi umuntu enxa efile ukuthi uyihero kumbe akasohero how does that contribute ukuthi umnotho weZimbabwe uhambe phambili nxa kukuthi abantu bebona ngani kuqakathekile ukuthi kulabantu abamele bethebe ngamaqhawe esizwe sebemele bebhale phansi ukuthi kuyini iqhawe lesizwe ngumuntu owenzeni umuntu walwa impi yenkululeko ngumlimi ngumhlabeleli kumbe ngumuntu odlala ibhora.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela ecingweni ekobulawayo. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yenguqu eKhazilaga Premier Soccer League ingena kuviki lethumi lanhlanu ngempela viki kule midlalo egobhozisa amathe. Kubika uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo iqembu leChicken Inn lona elihleza endaweni yesithathu engalaneni imiklomelo elizadibana leqembu leNgezi Platinum Stars lona elihleza endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo. Lo mdlalo uza kuba senkundleni eluveve edolobheni lakoBulawayo. Njalo lawa maqembu alingene ngemiklomelo omabili le miklomelo ngamashumi amabili lesikhombisa. Loba nje abafana beChicken Inn sebedlale imidlalo elitshumi lane kuthi abeNgezi sebedlale imidlalo elitshumi lantathu. Ngesonto komunye njalo umdlalo ophakathi kwamaqembu ahlezi phezu kwengalane iqembu leHowmine leHighlanders azadibana enkundleni yeBarber Field. Lawa maqembu lawa alingene ngemiklomelo omabili le miklomelo ngamashumi amabili lane 24 kodwa ele Highlanders lihlezi endaweni yesine engalaneni ngoba lihlohleka nenye kule qembu leHowmine lona elihlezi endaweni yesihlanu. Iqembu leHighlanders lona selidlale imidlalo elitshumi lane kuthi eleHowmine selidlale imidlalo elitshumi lantathu. Amaqembu amathathu ahlezi phezu kwengalane athele Black Rhinos eleNgezi Platinum Stars kanye leChicken Inn nasebuthelele imiklomelo ngamashumi amabili lesikhombisa iqembu ngalinye kuthi amaqembu angaphansi kwe-Highlanders leHowmine abalisa eleDynamo eleSeplatinum kanye leleZPC Kariba ale miklomelo engamashumi amabili lantathu. Lesi simo sichazwe ngumqeqeshi weqembu leHighlanders Errol Akbay njengesibonelo sokuba umango sasemude kumncintiswano walonyaka kusigaba se-PSL.
Top 8 is very close together, it's very close together. And now only what we have to do is
amaqembu ahlezi endaweni eziyisithoba mine mibili engalaneni yemiklomelo aseduze duze kakhulu. Yikho ke thina kumele sibe lesiqiniseko esokuba sidlala ngokuzimisela okukhulu sinqobe imidlalo emithathu emine ebuyayo ukuze lathi siyale silokhu sisendaweni yaphezulu.
Kweminye imidlalo ye-PSL ezadlalwa kulimpela viki iqembu le-FC Platinum lizemukela elecholotsho kusasa enkundleni yemandaba. Ngensonto iqembu leBantu Rovers lizadlala lelechapungu enkundleni yeluveve. Iqembu le-Triangle lizadibana leleZPC Kariba eKipo. Iqembu le-Wange lizanqikelana leqembu le-Shabane Mine eColliery. Iqembu le-Black Rhinos lizadlala leHarare City ngaseMorris Depot kuthi iqembu le-Dynamos lizemukela eleBulawayo City enkundleni ye-National Sports. Kusenjalo amanye amaqembu azabe engela badlali kanye labaqeqetshi abayingxenye yeqembu lesizwe lama-Warriors lona eliyephatheka kumncintiswano walonyaka weCOSAFA oqhutshelwa elizweni leSouth Africa njalo oqala ngesonto usiyabhutsha mhlaziyithoba munomunye ngenyanga kaNtulikazi. Leli qembu liqeqetshwa nguSunday Chidzambwa weqembu leZPC Kariba yena ophathiswa nguLloyd Mutasa weqembu leDynamos. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Enkundleni yeWhatsApp silicelile balaleli ukuthi lisithumezele imibono yenu mayelana lomngcwabo kaComrade Chinks. Kambe inhlonipho ayiphewayo iyenela na emuntwini onjengaye? silinika lethuba lokuthumeza amazwi enduduzo emulini yakhe. Nansi imbono yethunyelwe kabanye benu. Uwillard Mthanga uthi, "Big hero of our struggle for freedom." Omunye njalo ophe umbono wakhe nguVolta Moyo yena othi, "Kungcono kakhulu uthi engasetshenziswa esefile, ngabamngcwabe bona lapho abafuna khona." Ulunga yena uthi, "Owami umbono sikhala kanye nomndeni kaChinks, ngisithi okwenzakalayo kufana nokudaliwe ukuthi kabekwanga njengehero. Siyazi nathi inkethabetshabe ngeke iphele kalula ezweni lethu." Ulove More Kelvin uthi, "Rest in peace, Comrade Chinks." UMncube uthi, "Mina ngidlulisa umlayezelo wami kumuli yakhe nozulu welizwe. Silahlekelwe kakhulu liqhawe lenkululeko, noma abanye bengafuni, yiwo amaqhawe eZimbabwe lawa. Baduduzeke abaseleyo, baqine kakhulu, phambili ngamaqhawe eqiniso, phambili phansi ngabo laba abangawathandi." Unkosikazi waseMncubeni emagedleni eGwanda, yena uthi, "Mina ngimkhumbula nje ngamaculo akhe amnandi namavidiyo akhe ayethandwa ku-ZBC TV." Iyoke imibono esithunyelwe ngabanye benu balalele. Siyabonga. Lathi njengabasakazi be-Studio 7 sithi lala loxolo, Comrade Chinks. Lingakhohlwa ukusilandela kukhasi lethu ele VOA Ndebele enkundleni ye-Facebook kanye lokungena kuhlelo lwethu le-Studio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimeli Studio 7, ngise Washington DC, ngingu Mike Hobe.
Ichi waza, waza Friday, my darling, waza Friday.
Waza Friday, lamhlanje sihamba lomculi wengoma zokholo, uColin Moyo osanda kwethula idlalate lakhe lesikhombisa elilesihloko esithi wonke umuntu uzoma. Kuviga uJoseph Njanje.
Abona bapileyo abakhulu labanyane bemiphakwesita sobukhosi. Abona bapileyo abakhulu labanyane bemiphakwesita.
UColin Moyo ngomculo odabuka enkayi yesigabeni seGonye njalo ucula leqembu leFM Foundation Gospel Movers. Ezomculo uziqale ngomnyaka ka-1999 esanda kuqeda izifundo ze-O-Level yesikolo seKhomayanga Secondary khona le enkayi.
Ngavele benguthanda ukucula ngisesikolo. Ngase ngiqala ukurekhoda i-first album yami ngomnyaka ka-2000 yayilesihloko esithi Makabongwe.
Ngo-2004 ukhiphe idlalade lakhe lesibili elithiwa uDumo kuJesu alenzayo endawonye lomama uRivonia Khumalo. Ulandele ngelithiwa uyafuna na ukuya ekhaya alikhuphe ngo-2008. Amanye amadlalade alandela lapho ngagoqela elithiwa omhla walelo langa ekugcineni lizovela iqiniso kuthi elilandelwa yileli elitsha ngelithiwa makajeziswe usathane. Moyo uthi umculo wakhe uyamukelwa kuhle nguZulu kodwa ukusilelayo lusekelo lwemali oluvela kumankampani.
Uyamukelwa kakhulu ngabantu kodwa besokusilela izandla zemfitshane ngoba konke ngikwenza ngikwenza ngizenzela mina, angitholi isponsor, angikatholi umuntu ongincedisayo, ngikwenza ngoba umculo ungaphakathi kwami.
Umoyo nabanye abaculi abakobulawayo sebaqala iswe lokuthengisa imisebenzi yabo ezitaladeni zakobulawayo befuqa inqola eziyabe ziqhunsa ingoma zabo besebenzisa i-generator.
Abona bapileyo abakhulu labanyane bemiphakwesizalo sobukhosi. Abafileyo abakhulu nabanyane bemiphakwesizalo sobukhosi. Zafuzwa incwadi okwenza
ngingele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanje.
Nabo bafela zafuzwa
incwadi ukuziphetha ezosuku zikhangele ebezihamba phambili. owake waba ngumongameli weleBotswana useke Tumile Masire kaseko. Umculi obedumile uComrade Chinks obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshwe namhlanje eHarare. Abanye besithi ubemele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, kodwa abanye ebesithi hatshi. Kwaneleke okwalamhlanje. Mtwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.